Endabeni zethu lamhlanje kubunjwe ibandla leZimbabwe Communist Party elingasoze lincintise kukhetho oluzayo. Idale leParliamente kweleSouth Africa lizavota lamhla kulabanye abafuna ukususa uMongameli Jacob Zuma esikhundleni. Uza kwenziwani ngabasakhulayo abafika inkulungwane ezimbili 2000 abaxotshwa nguhulumende? Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngokuxokozela kumabandla ezombosazwe eZimbabwe. Bayalwa abalandeli bebandla le-MDC leZANU-PF. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo ethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa ukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 9:09 AM 4930-6065-15460 naku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.